soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpalazi 2021 muKepdube. Endabeni zethu lamhlanje. U-Archbishop Desmond Tutu wabisa nalo bandlululo lwabamhlophe kwele South Africa kasekho.
Uye wathi kumbuso we-apartheid, yekani ukwenza le nto ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo.
Bandlale nzima lonyaka ikhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe.
Christmas kuyidlale nzima komile, so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi inkosi igcinile.
Inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhla Ngwendiweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthethwendaba esokuthi kumele abotshwe.
Into leyo sesiyiphethe kudala siyidobhile, sayilungise nje lula.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Waziwa kakhulu ngokulwela impi yenkululeko kwele South Africa u-Archbishop Desmond Tutu kasekho. Uthi uzokhumalo usipha udaba lolu ngokugcweleyo ekwele South Africa.
U-Archbishop Tutu ubhubhe namhlanje kusene emzini wakhe Cape Town esele minyaka yokuzalwa engamashumi esiyagalolunye 90. Iningi kwele South Africa selichaze umuyi obengumfundisi ebandleni le-Anglican Church njengeqhawe. Ngesikhathi sempi yongcindezelo kwele South Africa, umuyi wayekhuza kakhulu uhulumende wabamhlophe ngokuncindezela abensundu. Waba yingxenye yemikhankaso eminingi egcina kuphela kombuso oncindezelo ngo-1994. Ukulwisana kwakhe lo mbuso oncindezelo engasebenzisi udlakela kwamenza waze waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1984. Emazwini awethule ngemva ka-Archbishop Tutu, umongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengomuntu obengathikazi njalo engesabi nxa sokufanele alwele amalungelo oluntu. Umfundisi webandla le-Anglican eJohannesburg uStephen Murewo utshele Studio 7 emzini kaThuto omdala useSoweto ukuthi uzahlala ekhunjulwa ngothando abelalo eluntwini jikelele.
Uye wathi kumbuso we-apartheid, yekani ukwenza le nto ngoba wonke umntu udalwe kumfanisiko kaThixo. Okwesibini, siyamazi ukuthi bengumntu womthandazo. Okwesithathu, siyazi ukuthi uBishop Tutu ibethanda wonke umntu. It did not matter ukuthi weyiphi nationality, your sex, whatever.
Unkosazana Amkele Chakela obe ngumakhelwane kaThutu ngesikhathi sahlala eSoweto uthi umuyi lomkakhe uLeah bazahlala bekhunjulwa ngokuzehlisa lokuphilela ukusiza abahluphekayo.
Mina ubaba uTutu ngimchaza njengomuntu obelungileyo ubengena ekhaya lakithi la sihlupheke khona. Kwayengathi kuhlushekiwe la ngeke ngingena. Ma kuyi-December time njengoba ngisatsho, wayeyazi ukuthi alethe igroza phaya ekhaya. The whole box egcwele igroza and igroza ebonakalayo.
Esinye isizalwane sakwele South Africa uMathamsanqa Faleni uthi babonga uTutu labanye bakhe ngokubalethela inkululeko.
Abantu abafana noTutu Tutu basifundise ukuthi yintoni le nto okuthaba uxolo. Awuxoleli kuba umntu umthanda, uyakwazi umxolela umntu ngokokwenza izinto ezihlungu. Nguye wasifundisa kwi-Truth Commission ukuthi yintoni le nto luxolo. Apha eVilakwazi ndiyakwazi uhlala apha eVilakwazi nokukhuleka ngenxa yakho.
AbeZimbabwe labo bancuma uTutu njengomlweli wenkululeko owazinikela engafuni lutho ngaphandle kwenkululeko yabantu bonke. U-Archbishop Tutu utshiye umkakhe unkosikazi Leah Tutu, abantwana abane labazukulu abayisikhombisa. Abantu babuthene emzini wakhe eCape Town kodwa kukhangele ukuthi kuqhutshwe inkonzo zenduduzo endaweni ezijeneyo zelizwe. Amalungiselelo lomngcwabo wona abengakaziswa. Nelestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngenguThuso Khumalo.
Ula
abantu abadlale nzima usuku lekhisimusi izolo kuthi njalo abanye bebelezihlobo labangani ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana legciwane le-COVID-19. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphithiphithi kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lwekhisimusi. Lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali. Uyaqala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidlale nzima komile so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi. Inkosi sigcinile. Nami nakwazaka kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikeni imuli yakhe.
Hayi, ikhisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahla. Ngoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi. Akwenele.
Ugogo oduma kobulawayo uRose Nyathi udlalele ikhisimusi endlaleni ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
Ikhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili nganjenga ukuthi ingcele zangifakela something ngisho lo yedwa phakathi kwenu umhlaba wangifakela angikwazi ukuthi kathi sethu kwenze njani ngikaka ikaka yona lela isilixotshela khatshana sisenza ukuthi ngilinukele mina ngisakwazi. Kati izolo ngiqalisa bese sithi ngizwa ngikhala seliphosile ngizwa ngikhala seliphosile kathi sibuyini.
Unkosikazi Gresha Ndlovu yena-ke ufelwe yisihlobo ikhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but khonokho ukuthi bibhoayo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifele akudla bekukhona nje khonokho ukuthi abantu bese but ukuthi sikhole sethu engakholiseki njengoba sifile.
Ukhona abakade bechathisa ngekhisimusi. Unkosazana Irene Maseko ubesemchathweni.
Hayi khisimusi yethu ibimnandi okubi beshadisa umna wami othethwe likhiwa ele New Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwaba mnandi. Hayi sibe lelanga elihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngekhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhube emoyeni wami ngabona ngikhululekile sele ngikhululekile ngoba bayashaka inyama yembuzi basinisela kuhle sajabula sathekisa. Kuthe ntambama basinika nje amali oshikana amasupa bebanike ethula ami wazibona ngixhelo. Kuthe zizwa sendobudokazwa ukuthi hambe sitayako sikhona siyalala. Ngijabulele nje ukuthi ngibona ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngilempilo abanye asela kusibe sishile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima bebengela lutho ngekhisimusi. Umnumzana Bongani Moyo lisela kobulawayo.
Ikhisimusi linzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni hayi even laphandle lapha nxa sigijimagijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu angikhona la ekalala lutho uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Nxa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu angikhona la ekalala lutho ngitsho lezicathule beqwele ezicathule ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo. Njalo ikhisimusi yalonyaka ibiziqandela. Kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo baluthakazelele ngokutshiyeneyo usuku lwekhisimusi eHarare lezinye indawo eZimbabwe. Umavisi Gama usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi bekunzima lonyaka ngosuku lwekhisimusi okulaba lichumi lane 14 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula inkulungwane bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Sibonga Inkosi Phiri ohlala eHarare uthi bekunzima lonyaka njenganyaka enye.
Uma khisimusi adlulileyo kuyisikhathi sona leso siye emachurchi siyecelebrata lezihlobo labangane kuhlatshelelwa kumnandi sicelebrata ukuzalwa kukajesu kristu but ngathesi ayi ikhisimusi le ilo mahluko kakhulu ngoba umkhuhlane lo kawumelanga ukuthi sihlangane sibe baningi so yikho okunye sokusenze saze sangahlangani.
Unkosikazi Phiri uthi babonga uNkulunkulu ngokubagcina ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
sisihambile emasimini sazilimela kwenze ukuthi singahlangani labanye sisesaba wona lo mkhuhlane omemethekayo njalo thina asisacelebratelanga ukuthi then siyecelebrate uzalwa kwajesu but besesifunga impilo ngoba umnyaka ophelile plus le corona liyadimemetheka siyaphila so yikho kade sesikubonga kuNkulunkulu ukuthi sibonga impilo ukuthi siphilile kasisayanga kuyabonga labanye emachurch thina sizile emasimini satshona sizilimela labantwana
uBishop Busani Sibanda owe the United Apostolic Faith Mission Church uthi igciwane le COVID-19 lenze abantu besaba kakhulu ukuyahlangana labanye
siqoqe ukubana abantu babuthane ngendlela ezijiyejiyeneyo kodwa sesi adopte esingakuthi the new normal i-COVID-19 sisenze safunda ezindlela okumele sizisebenzise ezihlanganisela imbuthano yabantu emoyeni emafonini kuma-Facebook kuma-Twitter kuma-WhatsApp group abantu sebephiwa imithandazo kulawo ma-platforms
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uzulu ukuba angakhohlwa ukulandela iziqondiso ezabekelwa abantu ngabe World Health Organization lele Zimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
umkhokeli womdabu uFelix Nhlahlama ngwenziweni uthi amagqwetha akhe asekhulumisana lamapholisa kulandela okwethulwe ngumthethwandaba othi kumele abotshwe kukhanyani uhulumende uhlutshwa ngokunye okwenziwe ngundiweni
iphephandaba lechronic libika ukuba umahluleli we-High Court uJustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi uNdiweni okweleBhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilijumi lasitshiyangalombili 18 months wethiswa icala lokutshela izakhamizi entabazinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazana esemacansini ngendoda yomuntu uNdiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebheyili esifika amadola angamakhulu amahlanu $500 watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entabazinduna kanye ngeviki wasuka kwele Zimbabwe elubhekise kwele Bhilithane lapho ayeseyalatshwa khona isifo selihlo uNdiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume namagqwetha akhe ngodaba lolu
into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula akula lutho lapha phakathi yinto elula echiphileyo nje kuphela into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdlala aye England ayilatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England.
Uphinde wathi kukhona ungahambi kahle ngodaba lolu.
Wonke umuntu wavuma khonoku. Kwakhulunywa ke ukuthi phuma engasayini kuzaba njani. But hayi, ukusayina kujedele emuva. Ukusayina kujedele emuva. Siqala ngempilo yomuntu, ngemphefumulo yomuntu. Yikho ke mfokandweni, hamba. Uyeze lapha khonale uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile ikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelele emoyeni
khasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulume samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe uNdiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokheli wakweleBhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote kusenjalo abantu lokhu bebambe owangaphansi kulandela okwethulwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga othethise induna uChief Mulinye othi kugcwele ubukhohlakali eZimbabwe ngakho ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguChiwenga besithi kakhulumanga kahle omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ukubanjwa le-MTC Alliance.
Amahlaba ezulu amqotho nxa esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lombono ukuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa ngibona ngiqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizabangcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi iziqhubeke phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafaya kwenza kwabangcono lo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando,
kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi, nalawo basemhlanganweni wethu abe baqinise umhlangano wethu ukwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo ikuthi into iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye.
Baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphika lokhu. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezwe lakwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden ukhulume labakubutho abaningi izolo ngosuku lekhisimusi. Bafonele ezezigodlweni se-White House. Uthakazelele kakhulu imisebenzi yabo. Sokutholakale izidumbu ezingamashumi amabili lasitshiyangalombili 28 duzani lako le-Libya, okhanya kungezabantu abakhwele emanzini abadabuka kwamanye amazwe abazama ukuyaphephela kwamanye amazwe. I-Associated Press ibika ukuthi kukhanya ngani bafele elwandle kulandela ukucila komkhumbi wabo. Okwamanje
engamasiko
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa logogo uSliver Zodube oyizangoma ngokumiswa komuzi. Kambe kuyini konke lokhu? Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Sithokoze, sithokoze qhawe. Isikhonkwane sibethelwa inyanga esuke siyaqinisa umuzi. Ekuqiniseni umuzi laphayana, ikhona imizi okungenzeka ukuthi kuba notikoloshi. Ma uzofika lowo muzi kuqala kunotikoloshi, umele ubone ukuthi uyakhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya. Ma ukhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya, ubusu uyabethela. Imvama yokubethela lesi sikhonkwane sivama ukuthi singene ngo-12 ebusuku. Ubusu siyazitshala lesi sikhonkwane emakhoneni omuzi nasesenta komuzi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokhu?
Kuyindlela yokuthi umuzi uvikeleke, labantwana bakulelo khaya ukuthi bakhuseleke. Kungabi lezitha kumbe ke ngithi imimoya othikoloshi abadlalela kulelo khaya noma abathakathi. Umuzi ongabethelwanga ufana nokuthi nje usegangeni nje, ngoba lowo muzi awuqinanga. Kufana nje nokuthi ligceke nje kudlalela noma yini. Abathakathi bayakhona ukuthi bebe bezogcinisa imikhoba yabo, othikoloshi babo bahlale kuleli khaya elingaqiniswanga. Idle lapha ekhaya, ma abantu bephuma kumbe abantu basendaweni, bayakhona ukuthi babambe ukuthi otikoloshi labo ngabalapha ekhaya, laba abangakwazi ukujula ngokukamoya. Kanti labo abanye abakwazi ukujula besuke bebona ukuthi hhayi, utikoloshi lo ogciniswe lapha ekhaya ngowasendaweni ethile, kodwa uzohlala lapha ekhaya ingoba lowo muzi awuqiniswanga, lelo gceke lilula kungena loba yini.
Unjani umuzi ongela sikhonkwane gogo?
Siyakhusela kakhulu isikhonkwane. Noma umthakathi zama ukuthi aphose noma yenzini, uyahluleka isuka lento ijike ingakwazi ukungena ivinjwe lesi sikhonkwane. Isikhonkwane siyalwa, siyavuka siyaba nezitha. Kakhulu kakhulu akekho umthakathi ongadlalela kulelo gceke. Ezikhona izikhonkwane zikaningi, ziyakhunga ezinye izikhonkwane. Zikhona ezinye izikhonkwane ezithi zingahlala hlala, zibuye zivuselelwe. So, sinjalo isikhonkwane qhawele banzi, sibalulekile kakhulu ukuthi umuzi uqiniswe. Nasendulo, nabokhokho bethu, babe uqinisa umuzi. Kuvukelwa kuvikeleke ukuthi abakhunkuli bengangeni. Mawuthi umuzi uqinisiwe umthakathi ebuye zongena uyangena umthakathi. Siyamvumela esinye isikhonkwane ukuthi umthakathi endlini, kodwa ukuphuma ekusweni kube nzima umthakathi ukuthi ephume. Uyabona indawo yonke isinjani isifana, kumbe bone sokulidamu. Mangabe esebanjiwe leso sikhonkwane umthakathi lingamkhulumisi, ngoba lingamkhulumisa uyaphuma ahambe. So kunjalo. Thokoza Khehla, ngibonge Nhlonhle Banzi.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besuka logogo uSilibazi Zodube oyisangoma. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilale. So isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sihlangana nje siphakathi komoya wokuthakazelela ikhisimusi. Ikhisimusi yalonyaka yebo kambe kuningi esingakuzama ukuthi sikuqhathanise namakhisimusi adlulileyo, kodwa ngenxa yesimo somhlaba sengisijwe le mikhuhlane lo COVID okugcwele yonke indawo, uphepha olungapheliyo, ukuswelakala kwemali, indlala. Lakho konke ikhisimusi awuyona ikhisimusi ejwayelekileyo eyalonyaka. Sengitsho nje wona umoya wekhisimusi kawukho ngenxa yokuthi kuningi okusiphambanisayo. Kungasenani-ke siqhubeke ngendaba yamathilongo njengoba siphakathi kwalo ikhefu lekhisimusi. Azikhumbuleni ilizwi elithi uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba wazanikela indodana yakhe eyodwa kuba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakathi, uJohane isahlukweni sesithathu indima ngu-16. Nxa sikhona phakathi kwalo khefu lekhisimusi asidingeni into esizayizwisisa, ngoba na uNkulunkulu wabona ukuthi abantu babophekile, abantu badubekile, okunye abantu badutshwa imilayezo leziqondiso okukhona okumele bakulandele emagumeni abo emsebenzini elizweni. Bantu babe sebekhohlwa ukuthi yebo lokho kungabhalwa phansi emaphepheni, kodwa uNkulunkulu njengoba wanikela ngendoda yakhe ezelwe yodwa lithi lize uba yilowo nalo okholwa yiyo. Ukholo kalukho ngaphandle enyameni yomuntu, ukholo lungaphakathi. Abantu abaningi bayaluswela usizo lokukholwa kuJesu ukwenzela ubana baphume emathilongweni laba ngeniswe phakathi kwawo. Yoba sitshile kuleya iviki bakithi ikhefu lekhisimusi kakuthi lanxa siswele lokho esikujwayele ukuthi ikhisimusi yikho khona, ke sihloleni inhliziyo zethu zithole ukukhululeka phakathi kobunzima lobo obukhona. Ngoba nainto engiyaziyo ukuthi le mikhuhlane lekhona ukuswela imali, ukwehluleka ukuyabona esibathandayo endane ezijiyeneyo ngenxa yemithetho ekhona esinqabelayo ukuthi sivikele lo mkhuhlane, engikwaziyo ngikuqeda ukuthi naphakathi kwakho naphakathi kwami ngingayithola inkululeko umphefumulo wami ujabule kuze kuthi lababonayo bathi kanti lo muntu wabanje isimo sinje kuyini ahamba lakho abe hamba lakho ngokholiweyo uJesu nxa esengenile emqwini uyakhulula amaketana amatilongo ngobana umphefumulo womuntu kawudli lokho esikudla emganwini kawuphuzi lokho esikunatha ingabe yitiye ingabe yini umphefumulo womuntu ngaphakathi kwakhe udla ukudla kukamoya uyakhululeka lanxa inyama ilambile lanxa ehlekwa lanxa encindezelwe kodwa umoya wakhe nxa ulo Jesu uyakhululeka umthandazo wami ngokuthi uNkulunkulu asenzele kahle kuthi lanxa siswela sikuswelayo ngeKhisimusi kodwa sithole igama likaJesu lisikhulule ngaphakathi sithole ukuphila kuze kubone lalaba abangakholwayo ukuthi nampa abantu abathole ukukhuleka ngaphakathi asikhulekeni Thixo engcwele yenza ubana leli Khisimusi ngegama likaJesu abantu bakho lanxa besibunzimeni kodwa ingaphakathi yabo ikhululeke amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathinula kusasa. Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uFortunate Sibanda.
Ibingelele kuzo zonke indawo igama nginguFortunate wakuSibanda. Ekhaya ndawuke Cholocho esigabeni sakweziyabangwe emphafeni mphinde futhi ibe isakhamuzi sakogombalume kuchukuthi nyumculi wohlobo lwe disco music lapha emculweni ngizibiza ngoFortu Dawu. Ngiqale 2006 ngisacula andaba yabantu like ngenza ama backing vocals kwase kuthi ngo 2010 ikho lapha ngikhipha khona album yami yokuqala ebile sihluke sithise kuRongo. So far lama albums ayi 6. Album number 2 ngayikhipha ngo 2011 ebe sithi bazama inhlanhla and then ngakhipha ngo 2018 sithi umzukulu. Number 4 ngamkhipha ngo 2015 ngilo dadewethu uSisi Untombi Marombeni la sakhipha khona album yayi sithi Celebration. Ngakhipha album labane wethu base Plumtree uButu Allen lo Butu TK lasakhipha khona ingoma AICT I'm Sorry. Ngo 2019 sikhiphile futhi ngilo Allen lo TK sikhiphe ingoma ABCT Uvala Into Zami. Kuthi ukucula kimi into esegazini kungakhathalekile ukuthi ngiculo umhlobo bani ngithanda ukucula kuthi ngithanda stage ngithanda ukujabulisa abantu lami ngithanda ukuba happy and into engenza ngibe happy umculo. Angiziboni le nto ngiyeka anytime soon because kuyinto enjabulisayo engilesifiso sokuthi kuthi kufika la empela khona amandla okucula kube labantu abayithathayo lo mculo ye-disco base kwenye level. Ngizibongele laphana.
Sengabagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. U-Archbishop Desmond Tutu uwalisa nalo bandlululo lwabamhlophe kule South Africa nokunye kasekho. Bayidlala nzima lo nyaka iKhisimusi yabanye abantu kwele Zimbabwe. Inkokeli yomdabu uFelix Mhlahlama Ngwenziweni usekhulumisana lamakhoda akhe kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele abothwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokhiphi stubu.